Ma Vicky Wonke, so in Jaero, who's an Imbigo, Ubanda, Impulsi, Wabandu, Mabasamile, Impopo, Tatela Imani, Impaza, Evisa Imani, Ening, Amasela, Akrezaio. What is the meaning, Tambama, Amasela, Astroman, and Kalin, Tieneo, Angela in Company, A. Adams Milling Company, a Tara of Shumanti, Nani, Patata Imani, Bazapazi, Mrs. Adams, whom you are in Company.
If only a map police are about three, it's not a Ravusa. We go to next door with a one in the Uti. Ugraduate ubotshelwe kwagijima wabiza amapholisa eWestcom babuya bathola ugade ubotshelwe isisefa basebethethe isisefa semali bathatha lenyama efrijini bathatha le TV isisefa lesana sikhulu siweya more than I think a ton but kuthiwa sifakwe ku-Wonder Fit esisefeni lapha bekule 19,000 something US dollars
umnumzana Xolani Dube wevinkile elithengisa ukudla okuphekiweyo elesi pizzeria uthi okwenzakalayo kazali akubone kobulawayo yena ke sihlalela evalweni
osomabhizinisi bonke bathwele nzima kunjenjena yabo ungasakwazi elakho ilanga yiliphi abakucabangela lona njalo kathesi siphakathi kwemkhuhlano nalo i-COVID-19 akula bhizinisi ehamba kuhle uyabe usebenza gadalala uzama ukuthi kuhambe omunye umuntu nje afika ahluthule konke osokusebenzela impilo yakho yonke ende into yakhona ngani iyaqhubeka kodwa kathesi izinto zime manzonzo
kunyanga ezintathu edlulileyo izigebenga ezidlomileyo zabamba inkunzi zathathela imali eningi inkampani yokuthumeza imali eyemkulu ukwenza naphetha zipofu usebenzela enye inkampani yokuthumeza nokuthinta imali
into leyo yama-amdrovers sisesabisa kakhulu ngoba mina yinje nisebenzela imani remittance so we feel ukuthi asisekho safe anytime sesisesaba ukuthi njengoba oganini lawa bengena anytime bengasibamba lathi so sicela ukuthi amapholisa sibili angene ku-full force sibili asidingeke lawa ama-armed robber sibili babanje bafake ejele lathi sibe safe emphakathini
abanye osomabhizinisi sebelala okomvundla ngokwesaba ukubanjwa inkunzi mnumzana Blessing Vyton unenkampani yokuthengisa amafriji uthi usevalweni laye ngokwesaba izigelekeqe esezigcwele kobulawayo
sokusesabisa lokuhamba yazi lokuthi vele imali uyigcine ngoba mina ngicabangela ukuthi abantu laba bengaba bevela kubo-South Africa ngoba into le sibe singelayo abantu laba sinabo ezindlini sihlala labo siphila labo khona lapha sihamba abanye bakhona sidla labo izimali zakhona zona lezo ngoba uyazithola ukuthi umuntu ule mali ule moto ezinto ukuthi imali uzithatha ngaphi
izikhulumeli zamapholisa kobulawayo u-inspector Bedniko Ncube ugcizelela amazwi ka-Vyton
ama-armed robbers la ngabantu abahlala phakathi kwabantu abalocal abayaziwayo abantu abethu abafowethu so sibonga ukuthi ngokusebenzelana lo Zulu abaningi bakhona babanjiwe amakhezi amaningi more than 27 cases akliwe kodwa sigqugquzela uZulu kakhulu ukuthi aziripoteni abantu umuntu uma ngumakhelwane wakho uyabukwazi ukuthi uhlala njani kasebenzi kodwa uhlala ebuya la ma-fridge endlini etshintsha izimali etshintsha izimoto etshintsha abangane tshelana amapholisa zonke lezo zinto sibabuze ula futhi usitshele futhi ungakhuluma ukuthi ungobani ufihle ibizo lakho ngenxa yokuthi ungaripoti umakhelwane sungahlala nzima
u-inspector Ncube uyaphambili ekhuza izigebenga ezibamba inkunzi ukuthi sizabakhalela insimbi kumbe uhlamvu luyakhala ekhanda
kodwa thina njengamaphoyisa we're saying we're hot on the heels of ama-armed robbers even laba abafisa ukuthi bathathe ama-chance bangene kuma-armed robberies they should be warned it's not a good business lizabanjwa
kumaviki asanda kwedlula amasela agqekeze kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot adubula owesifazana obesebenza lapho wafa abambanjalo abathwele imali yezitolo zakwe-Shoppes e-Parklands athatha amatrunk emali ayisikhombisa babuya bathatha imali kwinkampani ethumele imali yemkuru aphinde athathela imali njalo abamabhizinisi amancane abaningi kunye nokungenela izakhamizi betshontsha impahla amapholisa axwayisa uZulu ukuba aqaphele azilondoloze alimuke izigelekeqelezi ngimele efiso 7 ngobulawayo ikamanamu-Israel Jesus Banda.